abantu kabalalele ama-bulletins kuma-radio, even like social media, belandelela ukuthi u-cyclone lo ungaphi njalo wenzani njalo kuthiwani ngaye ngalaba abezomkhathi kakhulukazi. Kuma-radio siyakuthola khona lokhu. So kuhle ukuthi abantu bahlale belalele belandelela ukuthi kwenzakalani. Abezomkhathi labe-civil protection department bayakhupha futhi lama-messages athile, ama-alerts, ama-warnings emafonini kuma-SMS khona phana. Abantu kabahlale bethindle.
Sikhangela ilizwe, singathi ilizwe lilungiselele na ukuphathisa uzulu nxa kungaba lezehlakalo ezibangelwa lizulu leli.
Engikubonileyo okuhle okungijabulisayo ikuthi our local authorities, ngikhuluma ngama-local district councils, urban municipalities, yoma-local authorities lawa, esizwa i-civil protection department, baku high alert ngikhuluma nje right now. Lokho kutsho ukuthi ama systems wonke awoku responda to u-cyclone Shido lo vele they've been activated. Siku high alert as a country, siyakwazi ukuthi as a country thina ukhala ngani sizaba lobubelo in terms of impact ukuhlaselwa yile cyclone nxa siqathanisa lamanye amazwe angomakhelwane. Thina kwethu ngani kuza kuba nganeno, kodwa even kunjalo siku high alert, and lokho kuyinto engithabisayo. Ngizama ukuthi ngithi mina ngesikhiwa we have activated our emergency response systems. Akanti futhi through i-civil protection department isebenza lama local authorities. Uzakhumbula ukuthi ODDC, o-district development coordinators kuma districts yibo abaheada i-civil protection department. So baku high alert. So ezindaweni esicatshangela ukuthi izachaya kakhulu i-cyclone lay vele sekulama evacuation points. And enhle kwenzakala futhi isikolo zivaliwe, which is good.
Yikuyini okuqakathekileyo okufanele kukhunjulwe nguZulu ngalesi sikhathi?
Ukuthi sihlale phela silama numbers abo-DDC, osikomithi phela. Sihlale silama numbers abo-CEO, ama-councillor ethu, ezibhedlela zethu, namapolisa aseduzane nathi. Sihlale silama phone numbers siwabhalile phanga, labantwana babewazi ukuthi le number yangapholisa, le number kadokotela, le number kaDDC, le number kaCounselor, le number kaCEO njalo njalo. Why? Sisenzele ukuthi kona in case of emergencies silakho ukuthi abantu laba sibathinte, sithi trigger a fast response to this emergency esikhangelangelayo. Khona kokuqakathekile singakweyisi.